think into engiyibona ukuthi abantu uZulu weZimbabwe ngathi uimpatient kacela bekezelo ngoba ufuna ubukhokheli. Ngathi kule ndingeko enkulu kakhulu, kule desperate need for leadership. Yikho ke owenza ukuthi abantu nxa bevele bekhangele ukuthi kulomunye umuntu engxenye zathutha lokunye okutsha okungani kuthiwa kunomfutho, bese bebona esekhuluma amazwi angana yaqanda, basuka labo engxenye batheneke emadolweni bazitshela ukuthi ha, umuntu lo kambe kungako ukuthi ezinye izinto abazikhuluma ngaye ziliqiniso, uyesaba ukuphuma, wesabani kumbeni laye uzama nje ukuba careful ngoba sisazi phela imbali yezana ukuthi ungavele uphume ume laphana. Bayaqalisa-ke ukuthi bakuhlambaze bakudilive ngoba kabayifuni into okuthiwa yi-opposition. So kungaba yikuthi yena uzama ukutrade careful, uzama ukwenza mbijana kancane kancane aze athi sebona ithuba elihle lokuphuma abe sephutha. Kodwa uZulu hhayi ayobekezele lolo kalisekho ngoba ithemba silisibile kubukhokheli obukhona kathesi kalikho.
Nxa kuyikuthi kwelizayo simuzwe sesithi yena usekhokhela, akusoze na lokhu kutshengise uZulu ukubana ubukhokheli bakhe abuqotho?
Kungenzeka, kodwa uZulu weZimbabwe phela I think uyakwazi. Ngikhumbula ukuthi uyakwazi kakuhle kamhlophe ukuthi bakhona ozinabashe, bakhona obanibani ozibanibanyana abaningi abaphumayo kwizanu bangani bayamalaphana bathi qekelele bamalaphana, kodwa bathi sebemi laphana baswela amandla, baphelelwa ngamandla, baqalisa ukuphesecutha, bathathelwa zonke into zabo, bavuka basanga bengaseyilutho. So kungenzeka ukuthi yena uyakubona ukuthi nxa uphuma kuleli bandla engxenye kakumelanga ufithi impuntshu kanye utiye fake lakho ibandla kulimise njengalapha, especially engxa ukhetho lusesekhathana kunjenje. Engxenye laye ngumuntu esafuna ukuthi ahambe nje kancane kancane.